sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingalithona njani mahlabezulu olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 6 ngcwabakazi 2018 uPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
akuthiyele nalokho okwakufanele kwenziwe okufana nokuthi kwezindawo uthole ukuthi wonke umuntu besanamsango 3 afanele awafake laphana kumabhoksi ngapha kupresident bangezelela amanye amavoti angavelanga ebantwini.
Abomanyano wamabandla aphikisayo OMDC Alliance bathi sebebuthanisa ubufakazi bokuthi bakhweze udaba lwabo emthethandaba bephikisa impumela yokhetho.
Ilizwe kufuze umkhono mulungiswe. Imisebenzi yathenziswayo ibe khona ngoba abantu nxa besiya kukhetho bavotela into eziyabe zithenziswe ngamabandla. Okungang ukuthi ibandla liyabe linikwe amandla ukuthi liphathe kufuze ligcwalise izethembiso zalo.
Umsakazo weStudio 7 umanye nelenhlanganiso yentathelo zindaba eMedia Center namhlanje ukwenza ingxoxo yokuhlaziya umumo oselizweni ngemva kokhetho. Imikhuhlane engathelelwanayo enjenge-BP, izinso, ichukela, imvukuzane leminye ibikwa isiya isanda eZimbabwe njalo iningi labantu liyehluleka ukuthola usizo lokwelatshwa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abomanyano wamabandla aphikisayo OMDC Alliance bathi sebebuthanisa ubufakazi bokuthi bakhweze udaba lwabo emthethwandaba bephikisa impumela yokhetho eyethulwe ngabekomishin ebona ngezokhetho yeZimbabwe Electoral Commission ethi umongameli Emmerson Mnangagwa owezanu-PF nguye onqobe ukhetho lukamongameli welizwe. UGibson Pepe usethulela lolu daba.
Umkhokheli we-MDC Alliance uMnumzane Nelson Chamisa uthi bazaveza ubufakazi bobuqili obenziwe ngabezanu-PF bencedisana labezekhi. Ekhuluma emhlanganweni lentathelo izindaba namhlanje eHarare, isikhulumeli sikaChamisa uMnumzane Nkululeko Sibanda uthi inkokheli zalumanyano zibonisane ngenyathelo lokuyaphikisa impumela yezekhi emthethwandaba.
Amanyathelo azathiwa nguPresident Chamisa amaningi ezilwa kuphela umkhamba ekhoti alinganisa ukuthi upresident ngasethi ubhizi kukhulumisana labantu abaningi abakubandla lakhe labaphandle kwebandla lakhe ukuthi azi ukuthi bafuna kwenzakaleni njalo kwenziwe ngendlela ethile.
Usibanda uthe lowabengelathemba lemthethwandaba yelizwe bazaqhubekela ngayona leyo ndlela kodwa bakhangele amanye njalo amacebo. Unobhala welunga labafundi elezinasu asifunye uthe imithethwandaba yaselizweni ilembali lokusekela ibandla leZANU-PF kusukela isikhathi ibandla leMDC lincindisa impumela kukhetho edluleyo kodwa sokumele kusetshenziswe ezinye indlela zombangazwe.
Indaba yesakhathwa nge-MDC Alliance ukuthi bakhangele amakhoti yona ile president sikhangela ikhesi kaMorgan Tsvangirai layo waba wahambisa indaba yena le kumakhoti kodwa indaba yakhona yasiverifywa ama-elections adlula kudala. So mbona mna ngokubona kwami angiboni kumaintaina i-momentum, angiboni kusenza ukuthi bephumelele. I think ama-political matters they need political action. So them bethatha i-route e-legal. Ya khona kuyinto enhle but ngesikhathi esiyisoso esikitho khona I think mele bethatha ama-political.
Amagqweta awe-MDC Alliance abiwa ehlangane izolo aphiwa bonke ubufakazi obuveza ubuqili bezekhi. Usibanda uphinde wathi ibandla lakhe likhathazeke kakhulu ngokuhlukuluza kwezinye zabasekeli balo ngamapholisa namasotsha ngemva kodlakela oluqhamuke eHarare ngolwesibili lweviki edluleyo. Ekhuluma leStudio 7 uMnumzana Milton Siziba uthe uzulu eHarare ulokwesaba ngokuhlukuluzwa lokho.
Kuyasethusa njalo kuyasicaphula nxa sisizwa kuthiwa amasotsha ahamba endaweni ezijiyejiyeneyo emalokishini beshaya abantu nje. Sikhathazeke kakhulu ikakhulu iviki ephelileyo sizwa kuthiwa amapolisa afike enza njalo kwintathelo izindaba ebezibuthene emhlanganweni we-MDC eBronte Hotel. Lokhu konke kutshengisa ukuthi esikhathini sikiso ilizwe alimanga kahle kulokwesaba okuthile ebantwini.
Kusenjalo amapolisa kanye namasotsha akhuphe imibiko kumaphepha ndaba besithi impiko yokuthi kulokusunyezwa kwabantu elizweni ngamasotsha ayiqondanga. Kodwa lokho akuphathanga kuhle uZulu okhulume nentatheli indaba ye-Studio 7 otshengise ukuthi isikhulumeli samapholisa unkosikazi Thembi Dlamini ngakho eqinisweni. H4 Jackson Sakala. Ngimele i-Studio 7 ngiseHarare, ngiuGibson Bethe.
Kusenjalo umnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Shamisa, uchasisa kabanzi indlela ibandla lakhe elithi ikomishini ye-ZEC yaxelibezela ngayo.
Akuthiyele nalokho okwakubhalele kwenziwe okufana lokuthi kwezindawo uthole ukuthi wonke umuntu besanamhlangu 3 afanele awafake laphana kumabhox ngapha kupresident bangezelela amanye amavoti angavelanga ebantwini.
Ama-V11 forms elilawo awama-polling station afanana lalokho kusebulenjini zingezinye indlela bangakathiyeneyo lapha ama-V11 angu-3 kumbe angu-2.
Ama-V11 sizawakhangelisisa ukuthi awezele sizokhangela kodwa akasasizi lutho kangaka nxa izethu sisinikile amanamba esebenza ngawo.
Ye manje nxa ama-results lawo lingaqathanisi lama-V11 forms liwaqathanisa lana ukuthi libone ukuthi
aqathaniswa wodwa. Uwaqathanisa ama-results aka-president nama-results ka-NP. Ikuthi bathi ama-results abo NP ephuma bawabike ebantwini kwezindawo. Aka-president bathi esebesalabesebewenza lawana bawabeke ebantwini aka-NP abangasantshintsheki basebekwanisa kuphela ukuyintshintsha laka-president. Uyabona kathesi amanamba ka-councilor lamanamba ka-NP ayafana ukuthi hhayi xa kwa e-polling station abantu abavotayo kwakuyi-300 ngu-300 ku-NP ngu-300 ku-councilor. Manje uyathola ukuthi kathesi sekuzo-300 ku-councilor 300 ku-NP 500 ku-president abangu-200 bavele ngapi.
Ngezinye indlela seliza kuqathanisa labakukhulumayo.
Ye sezakuqathanisa labakukhulumayo njalo labakukhiphileyo ngoba amanamba abo-NP labo councilor bawakhiphile lawo futhi njalo bakhipha ehlukene engafanayo. So ngathi ukuthi amanamba angashiyana khonapho ekuthini abantu bavotile bani kodwa ekuthini abantu abavotileyo bangazi akufanelanga kube yomehluko.
Nxa kuyikuthi kunjalo ngabe wonke umuntu uyakubona phela njengoba ama-results esephandle kodwa abanye bathi labo besenza isamu zakhona labo bazithola kufanana lokwezeki.
Ye kodwa abantu ba-edazenezo ziphume kuzeki ngathi ama-results babewathi dengabo abantu abala ama-results yiphi lezek kuphela.
Kodwa ama-results angikhona engasiwo ma-V11.
Silawa ama-V11 kodwa khonokho okuqakathekileyo lokho abantu abacabanga ukuthi ama-results banawo bazawa-checka yikho kutsho ukuthi ngeke bawa-checke ngaphandle kokuthi inqabe lama-V11 amanamba amanga angene kakhulu ku-president ngendlela yokuthi ikho lapho sokule 85% turnout kanti-ke ku-parliamentary le-council i-turnout ibiku-72-73.
Amanamba lawana amanye angezeleliwe aya kumongameli Mnangagwa hatshi kumnumzana Nelson Chamisa.
Okwenzakalayo ukuthi amanamba angenayo kwangena aya kupresident Mnangagwa kwasekusithi amanye akade ekupresident Nelson Chamisa akhitshwa. Ngesilungu sithi kwaba ne-inflation eyamanamba kapresident Mnangagwa kwaba ne-deflation eyamanamba kapresident uChamisa besenzela ukuthi upresident uChamisa angafiki ku-50%+1.
Lo-ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Chin Nelson Chamisa obexoxa ecingweni loSandekile Mhlanga eseHarare. Abasekeli bomanyano we-MDC Alliance ababotshwe betshengisela besola impumela yokhetho olusanda kwedlula bamiswe phambi komthethwandaba kamantshi lamhlanje eHarare lapho abancitshwe khona ithuba lokuthi bahlawule imali yesibambiso esebail eyokuthi bakhutshwe esitokisini besalindele ukuthonisiswa kwecala labo abalethiswayo. Umnumzana Gift Mtisi, igqwetha elimela ababotshiweyo abangama-27, utshele Studio 7 ukuthi akula bufakazi obukhomba ukuthi yibo ababangela udlakela lapho betshengisela. Lokhu kwenzakala abasekeli balumanyano besithi bayatshaywa kumbe ukuhlukunyezwa ngamapholisa lamasotsha emalokitshini abo seHarare lakwezinye izigaba zelizwe ezitshiyeneyo.
Yebo, 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 mzwakazi omuhle. belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today aqoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngokhasi lethu ele VOA Ndebele.
Umsakazo weStudio 7 umanyene lenhlanganiso yentathela izindaba eMedia Center lamhlanje ukwenza ingxoxo yokuhlaziya umumo oselizweni ngemva kokhetho phansi kwesihloko esithi What's the way forward, okutsho ukuba kuyiwa ngaphi manje ngemva kokhetho. Intathela izindaba yeStudio 7 uChris Gande usipha lolu daba eseHarare.
Ophe umgcini sihlalo walombuthano omnumzana Ernest Mdzengi uthe kusobala ukuthi kumele kuvele ukuxolelana elizweni ukuze ilizwe liqhubekele phambili. Lokhu kugcizelelwe ngumfundisi wesonto yeDivine Destiny umfundisi Anselmo Magaya othe izandla zababusayo zigcwele igazi ngoba kukhanya kulesiko lobudlwangudlwangu kuleli bandla. Nanku lile ngoma ezihaya ukuchitheka kwegazi ezifana lethi Zimbabwe ende Europa, okutsho ukuthi iZimbabwe ngegazi. Omunye wabakade besembuthanweni lo ngumnumzana Masimba Kujera, ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe. Sixoxe laye ukuze sizwe akwethulileyo kulumbuthano.
Bona ndangane uhlelo lolelo uvele uqhakathekile sibili ngoba kumele sibone ukuthi njengelizwe siza qhubeka kanjani lempilo zethu. Njalo bekule mbono emichechene khanyeleze economy ngokuthi ukhetho lwahamba njani. So ngibona njengani ukuqhakathekile ukuthi abantu bekhulumisane uze sibone ukuthi singaya njani phambili.
Omunye njalo esixoxele laye ngemva kwalumbuthano ingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Richard Mahomva, yena othi ukutshengisela okwathiya abantu abayisithupha bebulewe ngamasotsha kutshengisa ukuthi abakhokheli bamabandla aphikisayo kabalandaba labasekeli babo.
Esikubonayo ukuthi sesingakhuluma thina sokufisayo ukuthi sifuna kuhambe njani, kodwa okuqakathekileyo ukuthi ilizwe kufuze umkhono mulungiswe. Imisebenzi yathenjiswa ibe khona ngoba abantu nxa besiya kukhetho bavotela into eziyabe zithenjiswe ngamabandla. Okungango ukuthi ibandla liyabe linikwe amandla ukuthi liphathe, kufuze ligcwalise izethembiso zalo. Esikutshoyo ukuthi thina indlela ipolitiki wethu kade onguyo ngayo eZimbabwe, amabandla iwavame ukuthi eqoqa abantu ukuthi betshengisele ukuthaba okuthiwa ngama-solidarity marches, kumbe kwesinye isikhathi betshengisele ukukhonona ngokungabanjwa kuhle kukahulumende. Yikho-ke okungesuka kwethuse ukuthi eminye imibuthano besibona amabandla besithi hayi lo ngumbuthano wethu, omunye umbuthano uyenzakale kuthiwe lo ngowethu. Kodwa nxa sokule gazi selophile ubususizwa amabandla esithi hayi thina kasikwazi ukuthi lokhu kwavela ngani. Yikho-ke lokhu kutshengisela ukuthi eZimbabwe akula mabandla angayenelisa ukuthi ekhokhele abantu ukuthi befeze izikhalazo zabo.
Abanye njalo abaphe imbono yabo bagoqela uDokotela Mungwari, yena othe kuza kuba nzima ukuthi uhulumende omutsha avuselele umnotho welizwe ngoba sokule mibuzo eminingi ngobuqotho bakhe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguChris Gande.
Linga kosha uhlelo Studio 7 Live Talk ngoa fast 8 kusiya ngo 9 ntamba makumagagase awe 909 AM la we shortwave 12080 la ku 15775 kilohertz ku shortwave. Ku Live Talk lamhlanje sikhangela ukumama nzonzo womumo eZimbabwe lapho sokuqhamuke ukufuthelana phakathi kwabakubutho nabantu ngemva kokhetho. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-461-0318 ukuze silithinte ethingweni lingenelane kuhlelo. Lalele umsakazo we Studio 7 esakaza ise Washington DC. Ngakayi esigabeni esilandelayo wathi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kulabantu abedlula amashumi athoba munemunye 91 asebefile engozini yokuzamazama komhlaba okwenzakale izolo esihlengeni seLombok kwele Indonesia. Isigodlo sikamongameli Donald Trump waseMelika eseWhite House sibike ukuba umongameli Uhuru Kenyatta wele Kenya uzakwethekelela leli lizwe ekupheleni kwayena le inyanga kaNcwabakazi mhlaka 27. UKenyatta uzahlangana loTrump ukuze bahlaziye indlela zokuthuthukisa ubudlelwano kwezokuthengiselana nokuqinisa ezomvikela. Imikhuhlane engathelelwanayo enjengeyabo BP, izinso, ichukela, imvukuzane leminye ibikwa iyayisanda kweleZimbabwe njalo iningi labantu liyehluleka ukuthola usizo lokwelatshwa kungenxa yentengo yangkhona kanye lokuselakala kwendawo zokwelatshelwa elizweni. Iningi libanjwa ngamandla kuyadinga lolu sizo phandle kwelizwe. Obathabele Masuku usethulela lolu daba.
Iningi labaphila lomkhuhlane wezinso bakhala ngokuthi umkhuhlane lo ubathwalise amagabha avuzayo ngoba ulendleko enkulu. Umnumzana Hloniphani Mathia obulawa yizinso njalo edinga imali yokuyahlinzwa kwele India uthi kunje ukudla akudlayo sekwaphungulwa kwaba lokunye angasakudliyo ngenxa yalomkhuhlane.
Ama kidneys, ama kidney failure, ila ma kidneys, amani, you are given a diet tight kakulo uti inzima, ugu mende, na limit wa tukabele, broccoli, cauliflower, mele onya malawa, melanga ni, unyama, like e chicken, I can take just one small matchbox size piece. So with me, I've sailed long time to in Wednesday, but it's really about 2 or so drops. Nothing yet. In other words, I've pulled a little measure for the Pobut Minati measure, local things like Kansuna Tamazan. So I'm Sabuan is going to come and Nakuna Lokumova. Sometimes the same Wednesday, it's less than a teaspoon there.
Umnumzana Handsome Sibanda, osebenzela ePlumtree. Uqoqa umkhankaso wokuqogelela imali yokuthi baphathise umnumzana Mathia ngoba imali efunakalayo ukuthi ayehlinzwa iphezulu kakhulu.
We came together with the community and another group called Plumtree Ambassadors of Youth, and we said we wanted to assist Mr. Mathia to raise imali towards operation yakhe, because kumele raise something like $25,000 ukuthi ihambe India eyenze operation yama kidneys. So we just came together then njenge community sathi sifuna ukuassist lathi ngokulethwa kuncane sase siorganize i fundraising dinner izabe imhla ka 18 August in Plum, sebesithengisa ama plates okudla it $18 per plate, and then kebe kuyi 3-course meal, kebe kule entertainment for laba bazabuya ku dinner yangkhona. Then it's basically after party yang kona sa researcher $2 ungena, and whatever is raised on that day iyabisiya towards i fundraising, iyabisiya towards isikhwama semali ekaMathia yokuthi ehambe eIndia eyenza ioperation yakhe yama kidneys. So we just wanted to use our talents and our gifts to assist the man.
UDokotela Derek Matsika wakoBulawayo uchasisa kabanzi ngalimkhuhlane lokuthi elizweni ukwelwatshwa kwayo kusafuna ukuthuthukiswa ngoba abanengi sebebanjwa ngamandla okuyadinga usizo lokwelatshwa emazweni anjenge India, iSouth Africa lamanye.
Imikhuhlane le ibangelwa ikakhulu izinto indlela abantu abaphila ngayo kulezi nsuku, yikho esingani iyamemetheka iyaphambili. Abanye sekungabantu engathi abangiswela izikhathi zokuthi beke ngani bayadalisa imizimba, abantu sebehlala behlezi emahofisini. Le imikhuhlane si abahlangana layo kakhulu yefana labochukela, iBP. Okunye kwenziwa ukuthi ukudla sokukhona kulezi nsuku yikudla lokhana okuhlolisisiwe kakhulu, ukudla engathi ngama-refined foods okunika kuphela amandla emzimbeni njalo kulamafutha amaningi. Yikho ukudla okubangela imikhuhlane leyo. Okunye esingakuthola ngayo le imikhuhlane ukuthi ayithelelwana, yikho kuthiwa yi-non-communicable disease. Ayithelelwana nxa ungaba lawo, akutsho ukuthi nxa ungathinta omunye umuntu kumbe ungahlala eceleni kwakhe usuza kuba lawo. Le mikhuhlane ayithelelwana kanjalo. Mikhuhlane eminye eyabivele ikhona egazini, mhlawumbe sithi emulini nxa kuye kwaba lomuntu obelele lo mkhuhlane wechukela, kulamathuba amaningi ukuthi abantu abakhe lowo muntu lawo bebelawo lowo mkhuhlane. Okunye njalo lokhu siyakuthola ukuthi kuyabe kusenziwa ukuthi mhlawumbe umuntu uyabeke wahlangana lezinto esingathi ngamaphoyizeni ezingena emzimbeni ngendaba zokudla, njalo lokuthi ube senzani. Singakhangela kakhulu okwesibindi. Omunye umuntu uyabe bengumuntu okwanatha kakhulu, khonokana kubangela ukuthi isibindi sibe sonke sisifa mbijana mbijana kuze kufike esikhathini sokuthi sokusiba umkhuhlane oqinileyo sibili okumbamba ngamandla. Elizweni ngalesi sikhathi indawo ezelaphisa limkhuhlane zinlutshwane, ngoba ukwelapha kwakhona ukuya kulokho kusiya phezulu. Singakhangela kakhulu okwezinso, ngoba umuthi wezinso kuyabe ukuthi uthole omunye umuntu ozakupha inso yakhe ephilileyo bekukhuphe ezakho izinso esezifile. Khonokhu kuyikuhlinzwa okungani kufuna ukuthi umuntu ihambe kwamanye amazwe. Yikho abantu beyabe endaweni ezinjengabo-South Africa lase-India ukuthi beyethola ukuthi belatshiswe behlinzwe khona. Lokhu njalo yizinto eziyabe zifuna imali eningi kakhulu ukuthi umuntu ethole ukuthi elashwe. Kathesi elizweni lapha okukhona ukuthi umuntu egeziswe kuphela igazi, kodwa lakho kungani kusasephezulu intengo yakhona ebantwini abaningi.
Umnumzana Costa Chanaka, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi kalalwazi oluningi ngale mkhuhlane loba nje eyake ezwe ngayo, okungumbono wabaningi abantu abangakaze bahlangane layo.
Imkhuhlane yezinso ukuthi iqala njani angikwazi, kodwa ngikwazi umkhuhlane okhona etholakala eZimbabwe abantu abaningi, especially abantu angathi badala. Sinjalo ubona abantwana abadala few, abantwana abancane abadala yojayele babona abale mkhuhlane yezifo bathi awulapheki and awuthelelwana. Njalo ukuzwa abantu besiya empilo, kodwa ukuthi intengo yakhona ihamba njani lapha angikwazi.
Imikhuhlane engathelelwanayo le igoqela izilonda emathunjini, inhlungu zamathambo okubizwa kuthiwe yi-arthritis, izinso, imvukuzane, izifo zenhliziyo, ichukela leminye ehlukeneyo. Eminye yemikhuhlane le ibangelwa yimpilo yabantu, ikakhulu ukudla okucolisisiweyo kakhulu loba okunye kungabe kubuye ngemvelo umuntu ezalwa lakho loba kusemulini. Omama bona bavame ukuhlangana lali mikhuhlane ngesikhathi bezithwele. Indleko yokwelatshwa kwalimkhuhlane iya iqonga okuphezulu kwalokhu uZulu anelisa ukuthi afinyelele khona, njalo inani labantu liqhubeka lisanda, kodwa indawo zokwelapha azikho elizweni. Abaningi bakhala ngesibhedlela sakoBulawayo esekusileni osekumele siqale ukusebenza, ngoba isikhathi siside kulokhe kuthiwa kuzavulwa, njalo yiso esingaletha ukuthuthuka esigabeni sokwelapha limikhuhlane. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
UZulu wenzansi emaNdebeleni uthi labo abanqobileyo kukhetho olusanda kwenziwa ngeviki edluleyo sokumele bafeze izithembiso abazenza lapho bekhankasela usekelo kukhetho ukuze kube lempilo engcono. UAlbert Ncube usipha lolu daba.
Iningi kulesi sabelo lithi kuyadingakala ukuthi labo abazangena edale lephalamende basebenzele ukuthuthukisa impilo yezizalwane zakuleli kungelakubandlululana ngezombusazwe. Iningi kulomhlubulo lithi selidubeke kwenela njalo selikhangelele ukusasa engcono elemisebenzi. UNkosazana Elizabeth Masuku eFlabusi uthi ukuswelakala kwemisebenzi sekudale ukuthi abatsha babe yizigebengu.
Sikhangela abantwabethu bayahawula kakhulu ezigabeni lapha, and sokubenza baze babe yizigane ngoba kabala zinto zokwenza. kube le msebenzi bakithi ba investe izinto abantu abantu basuka emakhaya ngoba khona ukuthi akula investment lapha eZimbabwe kwenza abantu abantu bakhule sokungani vele abakwazi abamele bakwenze.
Unkosazana Josephine Majaha oestezi uthi ukhangelele inkokheli ezizalalela njalo zilungise indubo ezibhekane labantu.
Sikhonoko abakhuluma eParliament akubuye bazesitshela banga impose izinto zwela phezulu abazethatha izinto yithi bazikheze phezulu ngoba yithi esibakhethileyo njalo abantu abalungisela indawo yithi esibathumileyo yithi ngoba sifuna yithi esikhalanga ukuthi bantu sicela liyesenzela lokhu.
Osakhulayo Natasha Thuma weGwanda uthi yena akalathemba lekusasa engcono njengoba kulokho kubusa inkokheli ebevele esikhona phambilini lapho uZulu ethwele amagabha avuzayo.
Ina ankhangelelanga lethu sizawubona phambili ma kuzatshintsha hayi sizawamukela njalo ma kungatshintshanga kuwamukelekile ngoba kudala sihluphele so ukukhangelela ulutho endaweni ezinjalo gcina sisiba disappointed.
Ocubungula ngezombusazwe umnumzana Mlamuli Nkomo uthi abamabandla aphikisayo sokumele bazihlolisise.
Impumela enje ibingakhangelelekanga kodwa njengoba isikhona kufanele ukuthi opposition la izihlolisise sibone ukuthi kufanele yenze njani in future.
Ibandla lezano PF linqobile ukhetho olusanda ukukhutshwa lobanje abomanyano MDC Alliance besithi abayamukela impumela ethi umongameli Emmerson Mnangagwa wezano PF unqobile ngoba kube lobuqili abenzileyo encediswa ngabe commission ebona ngezokhetho ezek. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.
Kwezemidlalo umqeqeshi weqembu labesilisa elimela eleZimbabwe emdlalweni we-rugby uPeter de Villiers uveze ithemba lokuba iqembu lakhe lizasinda ekugunyulweni kumncintiswano we-Africa Gold Cup ngemva kokuthola umhlomelo owodwa emdlalweni wangomgqibelo lapho lidlala leleNamibia. Intethelo zendaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leZimbabwe lilahlekelwe lithuba lokuyaphatheka kwimidlalo yezizwe zomhlaba ezaqhutshelwa elizweni laseJapan ngomnyaka ozayo ngemva kokuba litshaywe nge-28-58 liqembu leNamibia ngomgqibelo limpumela itshiye iqembu leZimbabwe lisengozini yokuphucwa ilungelo lokuncintisa kwinkezo ye-Gold Cup ngemva kokuba libe ngutshikilobhanqa emdlalweni owodwa kwathi kweminye emithathu lanqotshwa. Limpumela itshiye iqembu leZimbabwe lisendaweni yesihlanu engalaneni yemiklomelo lile miklomelo emithathu okulinani eliphethwe liqembu leMorocco lona eselidlale imidlalo emithathu kuphela. Loba kunjalo umqeqeshi weqembu leZimbabwe uPeter de Villiers uthi umklomelo abawuthole bedlala leqembu leNamibia uzabanceda ukuba bengagunyulwa.
Ukuthola kwethu umklomelo owodwa kuzancedisa phambili. Injongo yethu siqala lo mkhankaso kwakuyikudlala kwemidlalo yezizwe zomhlaba kodwa kathesi kuseuqakathekile ukuba singagunyulwa kwisigaba esiphezulu ukuze silungisele kuhle umnyaka ozayo.
Ngemva kwamaviki amabili iqembu leZimbabwe lizavakatshela elizweni laseUganda lapho lizakuyangqikelana neqembu elimela lelo lizwe okungumdlalo okumele linqobe kuwo ukuze lithuthukise amathuba alo okuyala lokhu lidlala kumncintiswano we-Gold Cup. Iqembu elizaphutha imidlalo eliphezu kwengalane elizathola ilungelo lokuyadlala kwimidlalo yezizwe zomhlaba ezaqhutshelwa elizweni laseJapan njalo iqembu leNamibia leKenya yiwasesimeni esihle njengoba kuyiwasenqobe kuyo yonke imidlalo aseyidlalile. Iqembu elizaphutha lisendaweni yesibili lona lizaphiwa elinye njalo ithuba elokukhankasela kuyadlala kwimidlalo yezizwe zomhlaba njengoba lizaxegwa lamanye amaqembu aphuma kwamanye amazwekazi aphetsheya kolwandle. Iqembu elizaqeda imidlalo yalo lisemsileni lizagunyulwa liyedlala kumncintiswano wenkezo yombala wesiliva. Imele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Ngehlokani wathi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela abomanyano wamabandla aphikisayo oMDCT Alliance bathi sebekuthaniswa ubufakazi bokuthi bakhweze udaba lwabo emthethwandaba bephikisa impumela yokhetho. Umsakazo weStudio 7 omanye nelenhlanganiso yentathelo zindaba iMedia Center namhlanje ukwenza ingxoxo yokuhlaziya umumo oselizweni ngemva kokhetho. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo uMpraxedis Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.